sendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo womhlaka 3 Nhlolanja 2020, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yomele kwenzi libone ukuthi into zenu ziyenziwa ngokulumende. Ukulumende uyazilandelela zenezo zinto zavumelana ukunwisa i-corruption. I-corruption leli lishwe kakhulu. Silo dubonde olukhulu oludubusilalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption.
Inkokheli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni lezanu-P F bathi omunye wabacebisi bakamongameli Mnumzana Kudakwashe Tagureyi nguye ingqungquthela ekubhidlizeni umnotho welizwe ngemisebenzi yakhe yenkohlakalo.
What we want to do is to make sure that we put systems in place which will ensure that we don't have any coronavirus.
Inani labantu abahlolisiswa nguhulumende weZimbabwe ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane le-coronavirus seliqongele edlula kancane amakhulu amabili njalo sokuhlelwe indawo lapho abazabe behlolwa bekiyo. Kuthi-ke ezemidlalo, umqeqeshi weqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi iqembu lakhe lingenza izimanga nxa lingathola usekelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yogatsha lwabasakhulayo ebandleni lezanu-P F umnumzana Louis Mathuthu lomnumzana Godfrey Tsengamo bathi omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwashe Tagureyi nguye ingqungquthela ebhidliza umnotho welizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Bathi njalo uhulumende lengatsha zakhe ezilondoloza umthetho kabenze okweneleyo ekulwiseni inkohlakalo elizweni. UTsengamo loMathuthu batshele intatheli zindaba lamhlanje ukuthi ngaphandle kukaTagureyi kulezinye njalo izikhohlakalo ezimbili ezilobudlelwane leZANU-P F ezibalisa umnumzana Tafatswa Msarara okhokhela inhlanganiso yeGrain Millers Association kanye lomnumzana Billy Rottenberg owenkampani yeGreen Fuel. Bathi uhulumende kumele athathele abantu laba amanyathelo ngoba belimaza umnotho welizwe. Ngaphandle kokuba umcebisi kaMnangagwa, uTagureyi ngusomabhizimusi okhokhela inkampani ethengisa amafutha ezimota eyeSakunda Holdings. UTsengamo loMathuthu bathi uTagureyi nguye okhokhela umsebenzi wokutshintshwa kwemali ezitaladleni ngekungekho emthethweni. Umnumzana Masarara yena bamethe samlando wokuthengisa impopho yemkambo wensitha kuthi umnumzana Rottenberg laye bathi kunengi okungaqondanga akwenzayo kulungiseni amafutha ezimota. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lelunga leZANU-P F umnumzana Believe Gawule yena-ke othi ngempela uhulumende kumele engeze imizamo yakhe yokulwisana le nkohlakalo.
Udaba lolu ludaba oluvele lona olukhangelelwe kakhulu nguZulu weZimbabwe oluyidaba oluyilo oluhluphayo. Ngakho ke i-youth ifike yakukhangela yakhangelisisa yabona ukuthi kathi kuyini isimile okuhluphayo kwesilekisa uhulumende. Kungokunye kwezinto zezinto ezihlupha ugatsha olutsha oluyomgogodla wephathi ukuthi bethi lona lalukhangela lubone ukuthi kulezinto ezimele zenziwe kodwa-ke kulutshwana sokwenziwa. Mina ngivumelana labo kakhulu ontanga, ngivumelana nayo i-youth ukutheni yiyo indlela abamele babe yibo abafuqayo izinto lezi eziyizo ezavunyelanayo ama-resolutions abumbayo ku-conference. Yiyo kumele benze bebone ukuthi into zenezo ziyenziwa ngurhulumende. Uhulumende uyazilandelela zenezo zinto esavumelanayo ukunwisa i-corruption. I-corruption leli lishwe kakhulu. Silo dubonde olukhulu oludubusilalo phakathi kwelizwe lethu olukhulu olubangelwa yiyo i-corruption. Njalo ayilandaba lokuthi kwenziwa ngubani lokho. abanye phakathi kwethu bangcolile phakathi kwethu khona apha phakathi kwethu kuzanupiyefu labantu abangcolileyo abanye bakhona kuye emdiliweyo ozanupiyefu kumabandleni umuntu kulabantu abangcolileyo okumele konke loko kulungisiswe ngokuthi kulwisha kakhulu i-corruption phakathi kwethu.
Ukuda kwaseta Gwirei ngumuntu obikwa lobudlelwano engumngane kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Njengoba abasakhulayo beZANU-PF laba besithi ungumuntu okhohlakeleyo, kungenzeka yini ukuthi uChiwenga engazingeni ezenkohlakalo lezi?
Mina kangithandi ukuthi ngivale ukuthi ubani kumbe umngani kabani kumbe kabani. Mina ngithanda ukuthi intungameli asikhulumeni ngecorruption ontanga nxa sebebonile khonokho abakubonileyo kabayihambise kwizakhi, izakhi igijime layo ihlolisise kuhle. Ukuthi kumbe umngani kabani vele mnangu angubali vele lokho ukuthi ubani ngumngani kabani, ubani umngani. I-corruption nxa ilwiswa kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu umngani kabani. Akula muntu ongaphezu komthetho, wonke umuntu ngesisekelo sombuso esikhona elizweni, wonke umuntu ungaphansi komthetho, wonke umuntu ungaphathi umthetho, umthetho ungaphezulu ukuthi noma ungadala amacala kumbe uyenze okunye kuyakuthiya umsulu. Hhayi,
umnumzana Belief Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDr Nkululeko Sibanda, yena-ke othi akumangalisi ukuthi abantu abaqanjwa ngabasakhulayo beZANU-PF ukuthi babaphatheke kunkohlakalo laba ngabalobudlelwano lebandla elibusayo.
Le nto into ebehlala fitsha usukuyenza bafuna ukuthi bake bakhohlise abantu. Kawuhluphi phela abantu laba ngabahambe ngoba anti umnankagwakho amapholisa ngawakhe namafutha kakhe yababotshwa abantu laba indawo lezi zilungise. Udube esilazeko lokuthi umnumzana umnankagwa labo-Rottenberg labotaguring abangane ngakho ibe ngabangane uyabanje lapho abahlala khona kabalandwe nje lingatshonanga ilanga bayefela ejele nezimali zabo abazihuquluza elizweni zithathu.
Bathi njalo abafana beZANU-PF laba bazabumba iqula benxuse uzulu weZimbabwe jikelele ukuthi abambane kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla. Singabona lani yini ku-MDC libambana labo abeZANU-PF labo?
Sizayicela ivothiwe. Izalukade sasukela nayo khathani senza into efana nazenezo, kumele ukuthi siyicele ivuthiwe. Siyazi ukuthi kathi sibeke senza le ebizwa ngokuthiwa yi-catch and release.
Ukhonoko ngokunye okusolwa ngabasakhulayo beZANU-PF laba i-catch and release leyo, njengoba sebekhulumile singabona kusiba lotshintsho yini?
Ya, ngilukhangelelanga lolo tshintsho. Ngokwazi kwamizana ngibona ukuthi kukhona esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kubandla leZANU.
Imisebenzi yenkohlakalo lingathi iphazamisa umnotho weZimbabwe lenhlala kahle kaZulu ngokunganani?
Iphazamisa iZimbabwe ngendlela enkulu kakhulu ngoba izimali eziningi ezilizwe ziphelake lapho kunkohlakalo, zithi ziphele lapho kunkohlakalo zibuye kube lokuthi inkohlakalo iyasetshenziswa ukuthi kubuye kutshontshwe futhi ngakusasa. Ngakho akunabuvelo lapha. Okuqakathekileyo ukuthi kufanele kutshintshe uhulumende, kufakwe uhulumende ozimiseleyo ukulwisana nokuntshontshwa kwezinto zikaZulu.
Lilawo umhlahlandlela wokulwisana lenkohlakalo alubana lithe langena embusweni njenge-MDC?
Ye, uPresident Chamisa usetsho kanengane ngokuthi ule 5-point program yakhe etshengisa ukuthi yena uzazama ukuthi ngakuyikuthi yena esengele kuhulumende kuzalungisiswa ama-chapter 56 institutions akhangela ngezinto zokuthi kathi inkohlakalo ingaqedwa njani elizweni, ukuthi abaphiwe amandla babophe abantu kungela kwesaba kumbe ukwethuka.
UDr Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Msarara kanye lomnumzana Tagwirei lomnumzana Rottenberg ngalolu daba. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana ophathaya moyo uthi uhulumende usehlele indawo eHarare lase Victoria Falls lapho kuzagcinelwa khona abantu abanakanelwa ukuthi bangaba belegciwane lecoronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu amathathu ikakhulu kwele China. Umoyo utshele umsakazi weZBC ukubana bathethele linyathelo ukuze benelise ukulwisana legciwane leli kalula alubana ithe wabakhona otholakale elalo. Ekhuluma leStudio 7 ngempela viki umoyo uveze ukubana inani labantu abahlolisiswa nguhulumende ngemva kokwethekelela amazwe alegciwane leli bese liqongele edlula kancane amakhulu amabili 221. Abanye babantu laba bafikele eVictoria Falls. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume umeya waleli dolobho umnumzana Somvelo Dlamini yena othi uZulu weFolosi usehlalele evalweni.
Izakhamizi zeFalls ziconcerned njengoba lisazi ukuthi iFalls yindawo evakatshelwa ngabantu from all over the world. So labo bayethukile abakwazi ukuthi bethini ngomkhuhlane lo omutsha esiwuzwela khona le emazweni akhathanga. So wonke umuntu uhlalele evalweni.
Njengomasipala kuyini elikwenzayo?
Njengomasipala iDepartment yethu yeHealth yiyo ekhangelana ngezokulondolonza ukuhlanzeka kwendawo yethu. Njalo bayafundisa ngokuhlala sihlanzekile endaweni zonke nokuthi abantu bengabambi izinyamazana, bengadli ukudla okungekho okungahlolwanga. So kule mthetho ama-policies afakwayo ukuthi kulondoloze ukuhlanzeka lokuthi ukudla kuhlale kuhlanzekile, abantu bebamba ukudla okuhlanzekileyo. Njalo uma bezathi bengakazi kufuze begeze izandla ukwenzela ukuthi i-bacteria le kumbe i-virus le ingamemetheki. Sikhangelela ukuthi njenge-force umkhuhlane lo ungazifikeli njenge-town yethu le. Sonke we are concerned ngendlela okubikwa ngayo umkhuhlane lo emazweni la esazwayo anjengabo-China.
Uhulumende uthi sokulezindlu ezifakwe eceleni khona ngapho eFolos laseHarare okuthiwa ngama quarantine centers lama isolation centers okuzahanjiswa khona abangaba benakanelwa ukuthi balawo lomkhuhlane. Njengosodolobho usuke wayafika yini kulezi ndawo?
Ngapha eFolos angiyezwa ngakho. But I will make all the efforts to go in and check Labe Housing and Health to see what other measures have they put in place to make sure our town is secured, to make sure ukuthi umkhuhlane lo awumemetheki uzungene lapha eFalls. Asikhengelelanga ukuthi sibe nawo lapha eFalls. So sizalandela konke abe-Ministry of Health labehulumende abadvisor khona ukuthi sibe.
Egcekeni le ndizamtshina khona ngapho eFalls njalo sike sabona abantu abafikayo bekhangelwa ngokuyimitshina ukuze babonakale ukuthi itemperature imizimba yabo kayikhudumali kakhulu yini. Okungesinye sezibonelo zalumkhuhlane ungathi uyasuthiseka ngamanyathelo athathwa nguhulumende?
Ye, angisoli lutho ngalokhu uhulumende amanyathelo athetheyo. Okwami ebengikufisa ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi behlale nje be-vigilant, abe-healthy, be-make sure ukuthi yonke indawo lapho kufika khona abantu bemizini kube khona okuhlolayo ukuthi umuntu kalawo lo mkhuhlane ukwenzela ukuthi ungathelelwana labantu abavele behlala lapha ekhona.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho le-Victoria Falls. Ulimuze ixoka lapho icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eVictoria Falls.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Amalunga edalele Senate lakwele Melika aqhubekela phambili lamhlanje ethonisisa icala eletheswa uMongameli Donald Trump lokuthi wasebenzisa amandla e-ofisi yakhe okuphambana lomthetho lapho amisa khona uncedo lwemali yokuthenga izikhali eyayimele iqondiswe kwele Ukraine esithi abalelo lizwe kumele baqale bahlolisise indodana kamnumzana Joe Biden. Lo akhangelele ukuncintisana laye ukhetho lokudinga umongameli olwenziwa lonyaka khona lapha eMelika. Kwetheswa njalo elinye icala lokuphazamisa ucutshungulwa kwaleli cala ngokwala lobunye ubufakazi olwalumelele uphiwe yisigodlo sakhe ese-White House. Lamhlanje kuzamele amalunga oweSenate avote ukuze wazakale ukuba utholakale emsulwa na kumbe hatshi. Amagqwetha abebandla lama-Democrats bathi kumele atholakale elecala uTrump kodwa ke amalunga ama-Republicans lanxa engavumelani wonke ukuthi ulecala kuloba hatshi athi kasilocala elingamele ajeziswe ngokumsusa esihlalweni phansi kwe-impeachment. Lenga kosa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 usiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la shortwave 12080 la 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwenkohlakalo abebandla leZANU-PF sebeqambana ngamabizo ukuthi ngulo lalo abaphatheka kulumkhuba babotshwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenalani uhlelo. Okwamanje ke lani sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane andubana singene kuhlandla lesibili lohlelo lwethu lwalamhlanje. Udubo lokudliwa kwezilimo zintethe kwelekhinya lubikwa solufike esibangeni esibi kakhulu embaleni yalelo lizwe. Lolu dubo lubikwa solusabalala nasemazweni angomakhelwane emhlobulweni wangempumalanga yezwekazi le-Afrika njalo wesatshelwa ukubana kungahlasela amazwe angama-30 awe-Afrika kuphela lawezwekazi le-Asia nxa ungasathathelwanga amanyathelo ngokuphangisa. Kuthi ke umkhuhlane we-dengue fever kwele Bolivia ubikwa usubangele ukulahlekelwa impilo kwabantu abalishumi phakathi kweviki eyodwa kulabanakanelwa ukuthi sebethelelwe umkhuhlane abazinkulungwane phose ezilishumi 10,000. Lo mkhuhlane obangelwa yikulunywa yimiyane uqhamuke ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2019. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization WHO ithi wona eLezimbabwe liyalandela konke okudingakalayo ukuthi likwenze ukuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus oqale ukuqhamuka kwele China wasabalala waya kwamanye amazwe omhlaba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ummeli we-World Health Organization eZimbabwe, uDr. Alex Ntale Kasasira, uthi eZimbabwe liyalandela zonke iziqondiso zokuvimba ukungena elizweni kwegciwane lomkhuhlane we-coronavirus ngendlela abantu abahlolwa ngayo esilindweni sendizwe medayamoyo. Utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba njengoba eZimbabwe lilobudlelwano obukhulu leChina, uhulumende ukubone ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bake bame ukwethekelela kweleChina umumo uze ube ngcono kulelozwe.
What we want to do is to make sure that we are in Zimbabwe.
Umoyo uthi sebeqoqa inhlelo zokufundisa uZulu ngalomkhuhlane kodwa okuqakathekileyo yikuvimba ukuthi ungangeni ngoba ungavela ungene kuzabanzima ukuthi uphathwe njani njengoba lumumo okhona elizweni kwezonotho lakwezempilakahle ungeke wamelana lalesi sifo. Kodwa ke inhlolisiso enziwe yi-Studio 7 esitaladeni lasemigambo ethengisela abanengi eHarare iveza ukuba iningi labantu ikakhulu abasakhulayo labesifazana abakazwisisi ngalesi sifo bethi asilani labo ngoba sikhatshana. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust uthi bakhathazekile kakhulu ngoba lesi sifo singangena kuleli dolobho silakho ukusabalala masinyane nje ngokwanda kwabantu asebegcawana yonke bezama ukuphila ngenxa yomumo yomnotho ongamanga kuhle.
Kulokuxhokoxhokozela kwabantu iziphithiphithi singakhakela emabhasini lasemakhombini kuyikuthi uyabuya mbona ngathi ungaphangisa usabalale abantu bayahlangana emabhasini lasemakhombini.
UDokotela Charlotte Mupamanga, ofundisa odokotela ecollegeini le-University of Zimbabwe School of Medicine, uthi inkinga yokuthi isifo sohlobo lwamavirus asilapheki sisabalala ngokwanda kwabantu.
Ungezwa ungezwa kuhle, kumbe umzimba utshisa, ukhwehlela, i-rest is very important. In fact, number one treatment ye viral infection yi-rest, then ubususiya emakliniki ukuthi bakuhlole.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngoba iningi lezisebenzi ezingamalunga zisebenza labadabuka e-China emigodini enjiwa amatshe aligugu kanye lamalahle. Umnumzana Sylvester Mshayikwe walenhlanganiso uthi ngokunjalo nxa lesi sifo singahlasela eZimbabwe ngesimo somnotho lezempilakahle ongamanga kuhle kungaba lo monakalo owesabekayo. Okubethusayo uMshayikwe yikuthi baningi abadabuka eChina abasebenzele eZimbabwe abangabe bethekelele ekhaya ngekhefu lekhisimusi lokuthakazelela umnyaka wabo omutsha weChinese New Year mhla ka-25 ezibandlela okungenzeka ukuthi baqala ukuphenduka emsebenzini kuyena leviki bebuya lomkhuhlane.
Umuntu engakasuki e-airport yahle yayisweyile ukuzeni i-check abone ukuthi ulayo yini i-virus kumbe kala. Nxa elayo i-virus abuyele eChina.
UDokotela Chipamanga uthi okuqakathekileyo yikuthi abantu bazivikele bengameleli ukuze behlaselwe andubana bathathe amanyathelo umkhuhlane ususabalala. Isifo se-coronavirus siqhamuke edolobheni le-Wuhan kwele-China ngenyanga edluleyo kampalakazi kugqitshwa umnyaka ka-2019. Sasabaliswa ngabantu sayafika lakwamanye amazwe omhlaba edlula alishumi lanhlanu agoqela i-Japan, Korea, Thailand lamanye. Kunje inani lasebebulewe yilumkhuhlane selingamakhulu phose amane kwele China kuphela. Ele-Philippines ilizwe lakuqala eselilahlekelwe ngumuntu oyedwa ebulawa yilumkhuhlane. Asebefunyelwe belalo umkhuhlane sebezili inkulungwane ezedlula ezilithumi lasikhombisa 17,200. Abantu beZimbabwe labo sebevame ukuthekelela kwele China ngobunengi besiyadinga impahla elentengo ephansi. Abanye besiyafunda khonale okwenza babe sengozini enkulu yokuthelelwa lumkhuhlane lokuwuthela ekhaya. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obhedaya Moyo uyavuma ukuthi kunje sebekhona eZimbabwe abangamakhulu edlula amabili abavele kwele China abasahlolisiswa ukuthi bangaba lo mkhuhlane we-coronavirus na. Lo nguMike Hobe weStudio 7, udaba lolu lulotshwa nguMark Peter Ntambe.
Abesifazane abakubhizinisi lemisebenzi yezandla bethengisa beselupane bakhala izimathonsi ngodubo lwendlala ebangele yokungananga kuhle kwezulu osokubadalela uhlupho lokutsha kwelala abalisebenzisayo. Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuthengisela kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungani kuhle kwezulu sekubangele ukuba ukutsha kwelala kubadalele inhlupho kubhizimusi labo. Umqondisi welupane Women's Center unkosikazi Hildegard Mufukare uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje ukuguquka komumo womkhathi okwenze isigaba sabo sangatholi izulu elihle sekuphazamisa isivuno sesilimo selala abalisebenzisayo emsebenzini wabo.
sikhangela ukuthi nxa sikhangela development eyabiqhubekela phambili kuza sihlupa ikakhulu ekuthini kube lelala elincane elihlumayo ngoba ilala ukuthi lihlume kuyathatha isikhathi eside iminyaka sivele manje nxa lingasela manzi kutho ukuthi kuzabe kule minye iminyaka lapho kweqa khona ilala lingamili.
Unkosikazi Tryphene Mlilo osuka ePhupu wathi uthi lelala elincane elikade selihlumile inkomo sezilidlile laphela.
Siyabona ukuthi sizathwala nzima ngendlela yokuthi lalilala selithile plus lenkomo ziyalidla lapho sezisila khona ngobutshani ngabo.
Unkosikazi Emeli Ncube osuka eDaluka wathi kosivalo uthi abasakwazi ukuthi babambephi ngoba emasimini lezifuyo kunzima akukhulumeki.
Hayi izulu njengoba lingani vela sikwazi ukuthi silakwenze njani. Elaleni yikho lapho desiqine khona ukuthi yileli sisizayo besingakahlupho ukuthi singahlupheka ngoba kade sisebenzisa lona ilala.
Elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi ukungani kwezulu lonyaka kuzabangela ukuba baphile nzima okwesikhatshana ngoba ilala abakade bephephela kulo alihlumanga ngendlela abakade beyikhangelele. Abantu abaningi eZimbabwe abanamisebenzi ngakho-ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa iningi lale imisebenzi igxile kwezokulima langokuthi izulu liyabe linenjani lowo mnyaka ngoba lalapho okuqhutshwa imisebenzi yokulima ngokuthelezela umsebenzi kawuhambi kuhle ngoba amadamu okumele bawasebenzise lawo engelamanzi kumbe egcwele ithebethebe ngoba engalondolozwa kuhle. Uhulumende uhlala ekhala ngokuthi ubhekane lenhlupho zokuswela imali yokulondoloza amadamu kanye lenhlelo zokwenqabela inhlupho ezidalwa yikungani kuhle kwezulu ezokuguquka komkhathi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqesho lwamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe eZimbabwe emdlalweni wenguqu uRosemary Mgadza uthi iqembu lakhe lingafika katshana kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kuWorld Cup nxa lingalungiselela ngemfanelo. UJoseph Njanjo usipha lolu daba.
Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu selidlulele kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli liqeqetshwa nguRosemary Mgadza lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleMalawi nge-2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kweleMalawi uphele amaqembu lawo engujikilobhanqa 1-1 kwathi ngomgqibelo wedluleyo iqembu leZimbabwe linqobe nge-1 kanya loba linqobile. Iqembu leZimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokosi yabalandeli balo kodwa uMgadza utshele inthatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho sokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneleyo sokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba sepreliminary sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Sibethemba elokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxega khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-Ethiopia ngenyanga kaMbimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kweleBotswana leleSouth Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leMathebeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana leRangers kwimidlalo yohlobo lwedlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Imidlalo izaqhutshelwa enkundleni yeQueen's Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu leTuskers linqobele iMidwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwedlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nzingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu leTuskers.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje isikhathi kasisavumi. Sibonge ke uNjanji ngokusinika lolo dawa. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.